imali iqatheka kakhulu 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 because imali phela iyedengisa ipower and okwesibili abantu laba baya advertiser and bala ama-volunteer ku-ground i-get out the vote yinto eqakatheke kakhulu 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 lapha e-America. You need everybody to know ukuthi kuvotelwa ngaphi i-platform yakho lezinto nje ozimeleyo futhi ubasiza ngani and so forth.
So nxa sikhangele khonapho-ke nxa sikhangela lama-advert into ezinjalo bakulalela yini kumbe ukunyiswa ngumkhuba nje kuphela ukuthi hayi kumele kwenziwe
eqinisweni uyimuso kungumkhuba sekuwumkhuba because abantu abasakulalela abantu i-advert yangena vele awuyibona awuyilaleli ngokuyilalela i-door to door ama-volunteer leyo yiyo eqakatheke kakhulu
ngabe uqakatheke khonokho nxa sithi uqakatheke kakhulu kutshoni kuwe nxa umuntu ekulanda ekhuluma ngokhetho uzwe ngani ukuhamba njani.
Hayi abantu babe ukuthi like mina for example lapha uyathola ukuthi mina ngihlala khona eGeorgia lapha it's a red state ngiyama Republicans kakhulu so kubonakala kakhulu ama Republicans because ama Democrats bengakhambe kodwa ke last election la manje ngathi ama Democrats bafuna ukumake sure ukuthi iGeorgia iba blue so abantu abamnyama bavotela uBiden ngokuningi. So sesibona ke manje sesibasilanda lapha basithumela abantu basithumela amakhadi ekumeyili besitshela ngoBiden basitshela ngezinto asezenzile for abantu abamnyama lezi izinto asazozenza futhi so konke lokho kuthi bazakwenza imali.
So singathi khonokho nxa sokubuya kuwe kubona ukuthi lapha bakampena bayenza into ezinjalo bakhankasa kuyakuya kuthatha ukuba engqondweni kube vele engqondweni yakho silomuntu ofuna ukumvotela
eqinise ma ngibona mina isikhathi esiningi ngathi ngasho kuya ngokuthi lo muntu omunye lo ongapha uvila njani ngaye because over manje yes uBiden ngiyamthanda I'm not just ngiyamthanda no ukuthi nje kuphela sikhulakho lokho ukuthi uyazi ube no-Obama wayengcedisana no-Obama Obama umntini abamnyama lapha that iyeto naleyo kulokhu i-relationship lokho mase sikhangela ngapha kwelinye icele leli ngapha undoda lo uyasithethisa lezinto azenzayo nje yazi la uzuthi ayi mani hayi yazi sibuse umuntu owenze umuntu okhuluma kanje umuntu owenza lokhu hayi vela thina sibuya le khale ezinye izinto lezi siyazazi sizibona zisesekude le ma sibona into engathi ayihambi kahle kusuka kungene leya nto yokuthi ithi no nayo not here kumele ngupresente lokho then sihambe ngapho usubona lo decent uBiden ti angcono ngisithele uBiden lo akumelanga angene lo even uBiden engangenziki ukuthi ngizwe nginentshukuntshu kodwa-ke you know kumele sivalele lo muntu lo omunye.